Iningi likhala ngokuthi ukukhuphuka kwembadalo yama-school fees akuhambelani leholo abalitholayo ngoba isisebenzi sikahulumende sihola inkulungwane yamadola awe-RTGS kodwa izikolo zikahulumende zibiza amakhulu ayisithupha amadola i-600 kuthi lezo ezilabantwana abafunda behlala khona ezama-boarding schools zibiza inkulungwane ezine zamadola i-4000 RTGS ukudla kungabalwanga. Unobhala wenhlanganiso emela amalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association, umnumzana Effort Ncube, uthi bakhathazekile ngokukhuphuka kwembadalo zesikolo.
Thina njengabazali kuyasikhathaza kakhulu ukukhwela kwe-fees, kwemali zesikolo, ngoba asilayo leyo mali, asiyiholi leyo mali, kayikho ezikhwameni zethu. Kanti ke kukhwela i-fees, kukhwela lokudla, kukhwela zonke izinto okwenza kube nzima ukuthi sikwanelise konke lokho. Kuza kwenza ukuthi abantwana bagcine bengayanga esikolo, bese sizala abantwana abangafundanga, okuza kwenza ukuthi ilizwe lingathuthuki.
Unkosikazi Nokubonga Ngwenya, isakhamuzi sakoBulawayo, olomntanakhe oqala izifundo ze-secondary ngomnyaka ozayo, uthi ube lesifiso sokuhambisa umntanakhe esikolo esilohlonzi, kodwa imbadalo okumele ayikhiphe ngeke ayenelise.
Mina ngilomntana nami obhale u-grade 7, ekubhaleni kwakhe u-grade 7 wenze kahle kakhulu sibili. Ukuthi lami bengifisa ukuthi ngimhambise ezikolweni lezane ezingane eziphezulu. Kodwa ngikhangela ukuthi indawo lapho engithole khona eMaranatha, ifizi yangikhona isuke yabaningi kakhulu ukuthi nxa beyakuthi 2000 ngapha kulama-yunifomu, kulamabhuku, yonke into efunekalayo, imali yonke engaka sizayithatha ngaphi ngoba sabe singayenelisi ukuthi siyithole, asiyiholi, asilayo. Ikanti ngayo uhulumende uyangenela akhangele ukuthi ziyakhwela sibili izinto, kodwa kukhwele kube lo mkhawulo ngoba kubuhlungu. Abantu abethu siyazongani siyabakhalala singasafuni ukuba sesikolo, kodwa kungayisikho, kungumumo okhona elizweni.
Unkosikazi Mildred Nxumalo, esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo, uthi lapho okufunda khona umntanakhe eDominican Convent kufunakala inkulungwane ezedlula ezilitshumi zamadola i-13,000 RTGS, njalo bakhuthazwe ukuba bayibhadale lo nyaka.
Thina abazali siyakhala lapha ngokukhwela kwamafizi lokhu, sidane kakhulu ngoba amafizi lawa akhwele kakhulu. Mina umntanami useDominican Convent uhamba ku-grade 4 next year, bathi bona bafuna 13,000 and le mali yakhona siyitholi, and bathi bona bayifuna this year singakafiki next year. Asikwazi ukuthi uhulumende ngasinceda njani ukuthi amafizi lawa ebe ngcono lathi sikwanise ukubhadalela abantwana. Wesukezwa kufuneka la ma-top ups angapheliyo, imali yakhona iningi kakhulu, asiyitholi.
Umnumzana Thembelani Dube, ongumsekeli kanobhala wenhlanganiso yeZimbabwe National Educators Union, iZineo, uthi inani labantwana abazabanjwa ngamandla ukungayi ezikolo lizaqansa kakhulu.
Thina abazali siyakhala lapha ngokukhwela kwamafizi lokhu, sidane kakhulu ngoba amafizi lawa akhwele kakhulu. Mina umntanami useDominican Convent uhamba ku-grade 4 next year, bathi bona bafuna 13,000 and le mali yakhona siyitholi, and bathi bona bayifuna this year singakafiki next year. Asikwazi ukuthi uhulumende ngasinceda njani ukuthi amafizi lawa ebe ngcono lathi sikwanise ukubhadalela abantwana. Wesukezwa kufuneka la ma-top ups angapheliyo, imali yakhona iningi kakhulu, asiyitholi.
Ingcwethi zezemfundo zithi ukuqansa kwenhlawulo zesikolo kuza kwenza abantwana abaningi basuke ezikolweni abakizo bedinga ezilembadalo ephansi, kuthi lenani labantwana abangasoze banelise ukuphutha izifundo lizaqansa ngoba umumo womnotho welizwe ungavumeli abazali ukuba babhadale indleko zesikolo. Imizamo yokuxhumana labogatsha lwezemfundo kuhulumende ayiphumelelanga, kodwa bethule umbiko othi abalalo ulwazi lokukhuphulwa kwembadalo zesikolo ngoba bengazange bazipasise lezi nhlawulo ukuba zibhadalwe ngomnyaka ozayo. Ngimele iStudio 7 yakoBulawayo, ngingubathabele Masuku.